na indaba le angiboni ngaba iqiniso ngokubona kwami ngoba umthwambayo yena ngokwakhe angathi umuntu ongathembakaliyo kakhulu ingathi yenzakala kodwa akunaqiniso ngoba MDC ngathi libandla elesuzehloniphekayo ikhokheli zabo angeke bezibeze ngaleyo bani noba kade kuthiwa iyunithi leyo befanele iyenzakale yimi izokwenzakala uthandre abantu bengayala ngoba i-sort about thandre i-sort about izantu ezisupport ithi abantu bebabe-free kodwa kangiyiboni indaba leziqinisa umthwamba into ayifumayo kayikho leyana iyize nje
kodwa khona ukuthi engamsukela umnumzana Tsvangirai kungazange kube lalutho kumbe ngokubona kwakho kungakukhulunywe ngenye indlela umthwango wagcine ecabangela ukuthi yikho
ya ngokubona kwami ngibona ngathi kulokungcolisana osokukhona lapha ngoba khona manje izinto ngeqiniso kazimangakuhle abantu bakabona ngathi ukuphuma kokwenza umdabe lokuthana sokwenza into zaba normal izinto azikhonomal izinto sangathi kulokuxokozela okukhona abakushayela phansi phakathi kwelizwe khonaphana ku-army khonaphana nendlela into ezizwe zaphatha ngayo zikhangela ukuthi i-opposition ibe nesandla amasapholayike opposition abe nesandla kakhulu ukuthi umuntu abaphume ngemva kwalokhu bakhanzela ukuthi okay njengoba ilizwe sofanele lakhe bezilile bakhanzela ukuthi basebenze ndawonye uhulumende umnankafu wabadamba ngemva kokubadamba wakhetha abantu ababonakalayo ukuthi akula nto abangayenza akula nto abangayibeli ilizwe so kunezindlela yokungcolisana ukhana abakwenzayo ngokubona kwami kuyikuthi mani ukhulinisweni kwangazwisiswana kuyikuthi bekubonile ukuthi indlela okufanele ukusetheza ngayo ayisiyo indlela elungileyo so kulokungcolisana okukhona ukuthi azane ukuthi iblame yoku-MDC ambothi i-MDC ingakwala lokho
kodwa-ke ubona njani wena uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ubona ungani ngohulumende ozaletha inguquko yini empilweni kaZulu
kona ngathi kusesemasinya ukuthi sitho ukuthi kuzosaba le nguquko engabuya kodwa okubonakalayo ukuthi abantu abakhethileyo kukabhesi yakho kwamanje ngabantu abangela lutho abangalenzela ilizwe bonke abantu labana bebekhona kukabhinet ezidlulile obhetibofala iminyaka eminingi okutembo magagcwala iminyaka eminingi ngabantu abangelanto bangayenzela ilizwe bonke ngikabhethi yakhona ngotinamasi bekhona ku-finance of course bathi emgalo ngeve ebhavanisa ama-policy zakhe kodwa kuyafana ngamuntu asenesikhathi sidehlele ukugazela so i-cabinet yana ayitshengisa ukuthi i-cabinet angathathile izinto phezu singamnika i-100 ezakuzala sonke kuphumane kodwa-ke ama-result asukani khona ngoba naye nangwakumnankakwa ngumuntu ohlale ku-government from 1980 ekhokhela ama-ministries atshiyeneyo ayikho into ebonakala ayenze ngumuntu esimazi ukuthi unohluku uyahlukumeza abantu unosuku ulenzondo njalo akaxoleli abantu umuntu ungafamanisana laye izokubamba kwelila ngafana nomgaba ezindleni ngabantu banye so uhulumende lo okhona ngokubona kwami a ngamnika ithuba kodwa okubonakala okwamanje ukuthi ayikho into ezobambeka engenzakala ngesikhathi esikhathileleyo.